Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni kweStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 17 kuNcwabakazi 2024 ngoGifts Dube. Endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usephethe isikhundla somgcinisihlalo we-SADC. Abanye eZimbabwe bekonona ngorhulumente wakhe abathi wephula ilungelo loluntu. Abalandela ukwenzakala eZimbabwe bathi akulalutho oluzaguquka kulandela ukuphatha kwamnangagwa isikhundla somgcinisihlalo we-SADC. Kwezemaphandleni namhla sixoxa lezakhamizi ngendlala eyesabekayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usengumgcinisihlalo womanyano we-SADC loba kulabantu abaningi eZimbabwe abachothoza urhulumente wakhe abathi uncindezela uZulu njalo wephula ilungelo loluntu. Wamukele isikhundla lesi ngesikhathi kulabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu abafika 170 abavalelwe e-remand prison abetheswa amacala okuthuthuzela udlakela lokunye. Babambe owangaphansi abanye abalandela okwenzakala eZimbabwe abathi akumangalisi ukuba inkokheli ye-SADC kayikhulumanga ngohulumende kamnangagwa kuthiwa wephula ilungelo loluntu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Samukela isikhundla somgcinisihlalo we-SADC namuhla edalela ePhalamende eMount Hampden, uMnangagwa uthe uzasebenzela intuthuko yomuntu wonke ezansi yezwekazi le-Afrika.
Ukuze sakhe amazwe ethu lesigaba sethu se-SADC kumele sikwenze sodwa lokhu thina abantu be-SADC.
Esethula amazwi la, urhulumende wakhe ubefake amasotsha namapholisa amaningi emigwaqweni eHarare esenzela ukuvimba abafuna ukutshengisela bekhonona ngokhetho olungaqhutshwanga kahle nyakenye olwachothozwa yi-SADC, European Union lezinye inhlanganiso. Amapholisa aqhubekele phambili namuhla ebopha abaphikisayo abagoqela umnumzana Prince Dubeko Sibanda owayelilunga le-Citizens Coalition for Change. Obephethe isikhundla lesi umongameli João Lourenço wakwele Angola labanye bakhe kabakhulumanga ngokwenzakala eZimbabwe. Umbiko ojulileyo awethule enkundleni ye-SADC, uLourenço uthe sibi kakhulu isimo sezomvikela eMozambique le Democratic Republic of Congo.
Ubunzima esilabo e-SADC bubalisa ukulwa okwenzakala kwele Mozambique le DRC okumele kulungiswe.
I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma ngokwenzakala eZimbabwe labanye abakhokhele abe-SADC abagoqela umnumzana Cyril Ramaphosa wakwele South Africa okukhanya ingani udlelana kakhulu loMnangagwa. Omele ele Zimbabwe kwele Mozambique umnumzana Victor Matemadanda utshele iStudio 7 eMount Hampden obekuqhutshwa khona umhlangano we-SADC Summit ukuba ilizwe lakhe akalephuli ilungelo loluntu njengalokhu okukhulunywa ngabaphikisayo labanye.
Nxa ungalwisana lamazwe entshonalanga bayathuma abantu bakho ukuze benze ubungezwa. Nxa sesilapha bafuna sikhulume ngakho, kodwa akula okubi okwenzakalayo ngomthetho womhlaba wonke jikelele.
Omele ubulawayo edayile Senate umnumzana kucacaphulu okade esemhlanganweni lo uthe bekunzima ukuba i-SADC ikhulume ngokukhahlanyezwa kwelungelo loluntu eZimbabwe ngendlela udaba lolu olwabekwa ngayo ngaba amabandla aphikisayo.
I-meeting le meeting xa ihlala phansi ile agenda yayo. Babekwazi ukukhuluma ngalokhu nalokhu nalokhu.
Kodwa okhokhela amalunga e-Citizens Coalition for Change edayele ePhalamende umnumzana Sengezo Chabangu uthi kuyadanisa okwenzakala eZimbabwe njalo lokuba i-SADC kayizange iluphathe lolu daba.
Amalungelo wonke umuntu lamalungelo, i-constitution yethu, isekelo sombuso sethu siclear.
Umongameli Hakainde Hichilema wele Zambia kubikwa ukuba kahambanga emhlanganweni lo ngoba kazwani kangako lo Mnangagwa labanye bakhe. UMnangagwa wakwatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba uyichilema udlelana kakhulu nohulumende wakwele Melika esenzela ukuchiphisa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton ngumlondolozi Ndlovu.
Kudaba olufanayo kambe kuzakwenzakalani kuzwekazi le-Afrika eleZimbabwe liphethe isikhundla somgcini sihlalo weSADC? Akwaziwa ukuba eleZimbabwe liza kuquka kwezombusazwe kumbe ezenotho ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ephethe isikhundla somkhokheli womanyano weSADC. Kulabanye abathi akulalutho oluza kuquka elizweni, okulabanye abathi uhulumende wephula ilungelo loluntu. Umunye olombono lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe.
Siyazi ubana silama challenges athile eSADC region, silama challenges eKing Mswati eSwatini, silama challenges eMozambique awe infighting, silama challenges ezweni laseZimbabwe aseqhubeke okwesikhathi eside. Ukuthi iZimbabwe ibe yiyo echeyayo umhlangano weSADC angiboni kuzasisiza ngoba iminyaka edlulileyo kungayisiyo echeyayo kulomgabe bekuvele kusehlula ukubana kudilwe ngama problems aseZimbabwe asehlale kakhulu. Sesibonile kuqala ama problems aseSwatini abakakhulumi ngawo ukuthi bawaxazulula. Siyazi ukubana abathungameli beSADC bayavikelana. Amazwe njengabo South Africa athungamelwa yi-African National Congress bavikela iZimbabwe ngoba bethi iZANU-PF former liberation movement. So bayavikelana ngaleyo ndlela.
Umlalazi uthi kumele amabandla aphikisayo kuzwekazi le-Africa adonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu.
Indlela engaba khona ikubana sisebenzisane lama-opposition political parties ase-Africa, ama-opposition political parties ase-SADC anjenge-EFF ka-Julius Malema, i-Democratic Alliance, ama-NGO obo-Helen Suzman Foundation ukuze afake i-pressure kuhulumende wayo ngoba uhulumende akathathi inyathelo lokusiza abantu baseZimbabwe.
Kodwa umnumzana Munashe Mdutsa okubandla leZANU-PF uyakuphikisa lokhu.
Ukuthatha isixoko xolesi kithi abeZimbabwe siyakuthakazelela kakhulu ngoba kubuya ngesikhathi lapha abamabandla aphikisayo lamazwe abamhlophe bebezama ukulwisa iZimbabwe kweminyaka edlulileyo ikakhulu nxa sikhangela indaba zokhetho ngoba kibo ukhetho kuluba lukhetho oluhle nxa kungene ibandla eliphikisayo. Kodwa lokhu eZimbabwe sesikujayele njalo sesikulwisile okwesikhathi eside. Okwakhathesi esikufisayo njalo esikuthakazelelayo yikuthi ilizwe lonke jikelele nabantu be-Afrika jikelele sebekunanzelela ukuthi lokhu nje yigilamkhuba, izinto ezenzakalayo nje mhlawumbe esikhathi sonke nxa iZimbabwe ine-election.
Umntuza uthi kuza kuba lenguquko emangalisayo ezansi yezwekazi le-Afrika Mnangagwa ephethe isikhundla lesi.
Kuzaletha i-region yethu isuke kurijini ekhangele kakhulu indaba zompolitiki, ezombusazwe, ezombangazwe, kodwa ikhangele endaweni zomkhonomi, endaweni zempumelelo, endaweni zokwakhiwa kwesizwe sethu. Saziwe njalo isizwe seSADC njengesizwe sabantu abadinga indaba zokuphumelela.
Wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe wake waphatha isikhundla somgcini sihlalo weSADC, kodwa kukhanya engani akulalutho olwaguqukayo ngomnyaka esasihlalweni lesi. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia lithi ibutho lakwele Ukraine elihlasele ilizwe leli ngeviki ephelileyo libhidlize ibholokho elikhulu izolo emfuneni weSine River esobeleni seKursk lisebenzisa amabhomba elawaphiwa ngelemelika lamanye amazwe. ELeUkraine lithi selihluthune indawo enkulu eKursk loba ELeRussia lizama ngamandla wonke ukuphindisela ngamabhomba amakhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele-Israel iqhubekela phambili libulala abantu eGaza loba kule nkulumo zokukhulumisana umlota phakathi kwelizwe leli le-Hamas. abazindaba abeRoters babika ukuba ele Israel selibulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane eGaza selokhu kwaqhamuka impi le ngomphofu nyakenye.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fubembula.
Lamlela ndwandwe,
wenze maphandleni namhla izakhamizi ezihlala esigabeni sewanke zithi sezilamba kokuthi abantwana labadala sebephila nzima ngenxa yokuswela ukudla kulandela isomiso esesabekayo esibangelwe isikudumezi somkhathi se-El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Aina Maseko wesigabeni senduna uMvuthu uthi emizini ayisabekwa njalo sibi sokwabelana okuya ethunjini sekulukhuni.
Kunje so noma ungathi uyahamba kobani nabani ngicela impuphu engigoqoze ngenze nje noma kuyiporridge kuphela. Akulalutho mntanami labantwana besikolo kunjabala mphako esihamba sibanike wona. Sihlakanywa nathi siyowazwe kuhle sitshala ntamba.
Unkosikazi Maseko uthi umgodla wempuphu ongamagalane amabili kufuze udliwe kuze kwedlule amaviki amane, kodwa lokhu kutsho ukwengezwa kokuyatha ikakhulu ebantwaneni.
Abanye umntwana bake bamdobha lapha emgwaqweni, umntwana seyatha ngendlala engasakwanisi ukuhamba. Wakhanya lokuthi segula sesitshaya leyikhanda. Owami umzukulu ngikade ngingekho nyesililweni, ngimbizele sokuthi asokunzima mthole ekhwehlela ekhaya ungalanditshole impuphu.
Unkosikazi Hlengiwe Sibanda uthi indlala le iphazamisa kakhulu abafundi, kunje uthi le nhlelo zokuholisa lazo ziyaxega.
Ukuhola kwangikhona kuyabizwa, hayi sicela abadala sicela amadisapu line elingekho khonapho ngiyazihlalela nje ngijame kuphela, kube le nkomo lazo sizivuyile ziyadliwa yizilwane.
UMnumzana Kolisi Sibanda usabhuku we-BH10 phansi kwenduna uMvuthu uthi baningi yasebelala beyatha njalo lokuhola ukudla kwe-social welfare kuyaxega nje akweneli abangaki.
Indlela inkulu le, so usufuze wonke umuntu abenefit.
Umfelokazi uSibusiso Ncube laye uthi ukudla kokuhola akweneli.
Mina ngokwami uqobo ngikhuluma kanje ekhanda abantwana ngilogogo okhulileyo le-86 years. Umuntu leyo ugula iBP kumele edle mpijana 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 ithole ukudla, kodwa ngesimo leso silaso asikwanisi.
Esethula ukusebenza kwesikhwama sengcebethu yakuleli kusukela ekusungulweni komnyaka lo, umphathi ntambo ogatsha lwezomnotho uMnumzana Mthuli Ncube wabika ukuba isabelo seMathebheleleni North selabantu abalambayo abedlula inkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 540,000, kodwa kulaba uhulumende uphathisa ihlekana labalitshumi lasithupha ekhulwini 16%, okuyikho kuyathisa izakhamizi zakoMvuthu. Kwabaholayo uhulumende ubapha igalani eyodwa umuntu ngamunye ngamunye. Kusenjalo udokotela omkhulu wesigabeni seWange ufunga emusenami uthi lumango ulabagulayo abaningi okubangelwa yindlala, uthi selaphi abaningi ikwashiyokha kubalela abakhululeyo abakhubazekileyo labantwana. Ngimele iStudio 7 ngisewange koMvuthu nginokuthaba Dlamini.
Sawakhulu-ke Nokuthaba Dlamini kula ngapho ke eWange kwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa loNkosazana Victress Mathutu, umqondisi wenhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa. Sicubungula umhlangano abasanda ukuwusungula okhangelelwe ukuqhutshwa iminyaka yonke olenjongo yokuthuthukisa abesifazana kwezamabhizinisi.
Ngiyabingelela msakazi, ngibingelela la kuba laleli siyazi ukuthi i Women's Day bikhona lapha e South Africa ngolesihlanu umhla ka 9 kuNtulikazi kodwa sithethi na sizathi senze ukubungaza lelanga ngesonto kumhla ka 11 ilanga lethu libe lihle kakhulu abantu kade sibathi bayanxusile ukuthi baze bazokhuluma lathi singomama bonke bafikile sibonge futhi la kubo mama kade bekhona
lalithe Liza khatsha obesikhatshana amantombazana kumba besifazana likwenzile yini lokho okumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini
njengokuthembisa kwethu sibatholile omama esasibacelile ukuthi nxa ikhona ongasebenziyo ofuna umsebenzi nje wangalelo langa ukuthi la yathola okuncane ongamasentana sibatholile omama bafikile basincedisa nathi besinetha khona besibafuna kakhulu ukuthi basiashele umsebenzi basiphekele lokho besikubekwe ukusiza kudla basise vele la guest wethu hayi basebenzile kakhulu mama siyabonga kuningi okukhulunyiweyo kubo mama ilanga leli kahle kahle besilibiza ukuthi i-business seminar besilontsha i-business seminar esifisa ukuthi yenzeke eminyaka yonke nxa kubungazwa usuku labomama ikakhulu lapha e-South Africa lapha esihlala khona besilabo mama abavela ezinhlanganeni ezijiyeneyo abomama abangama-activist abomama abangabo-business woman omama abakhona ku-finance abomama abakhona ku-health befundisa omama abaze-finance labo befundisa omama ngokuphathwa kwezimali ukuthi benza njani omama ukuthi zona izimali ezincane abazitholayo bazilondoloze zikwazi ukuthi zibaphilise lezimuli baphinde bekwazi lokuthi babeke emaceleni izimali bakwazi lokuthi ezinye izimali bazi-investe befundiswa ukuthi ku-investwa kanjani sibelela ngelihle kakhulu omama bafundile bahambe bengayivali imlomo ngalokho abakutholileyo abakufundileyo besilobo mama abavela ezinhlanganisweni omama abavela kwezemfundo akade besizomama futhi ngokuthi babalandisele ukuthi benza kanjani ukuthi abantwana bathole imfundo njengoba belapha eSouth Africa njengoba bona bekwezemfundo basiza kanjani omama ukuthi basizakale ngabantwana abangafundiyo ukuthi bathole ukuthi funde besilabo mama abalezikolo akade bezolandisa ngalokho besilabo mama abalama business silabo mama abalama college abafundisa imisebenzi yezandla ukuthi batshele omama ukuthi beze kuma college wabo bezofunda leyo msebenzi yezandla ukuze babe lama skills zokuziphilisa bengachatshwa bazichathe bona babe yiba bazenzela imisebenzi yabo babe labo lama business wabo singacabangela lokuthi ililanga lingaze libe likhulu kangaka omama bafunde ukukhulu kangaka njalo sithemba ukuthi la kuminyaka ozayo ngesikhathi esifanayo sahlangana futhi labomama sihlangana labomama abazabe sebelomnyaka besenza lokho kade bekutshelwa sebengabomama abatshintshileyo
ungasigqibela lingxoxo ngekusasa yalomhlangano lokuqakatheka kwayo
sengiphetha msakazi omama basawadinga ama-platform basayidinga imihlangano efana laleyi ukuthi bayefunda bafundisane labo ama-business bakwazi ukuthi ama-business abo bawayenze kanjani so njengoba sinanzelele ukuthi abamama badinga ama-platform anjengalawa omama bathembisile ukuthi labo ezindaweni zabo bazakwazi ukuthi basiyenzele imihlangano enjengaleyo lathi basinxuse ukuthi sifike khona ngale siyefunda laba abazabe bethi sikufunde sifundisane singomama okuyukuthi kuyinto ezahlala siyenza njalo ma sibungaza usuku lwabomama lapha eSouth Africa so akusinto phelileyo namhlanje into ezoqhubeka mhlawumbe sicine sisiyenza kabili kumbe kathathu ngomnyaka singayenzi kanye ngomnyaka ngiyabonga
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathutu umqondisi wenhlanganiso yezim imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo osayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyaba wankulu sithandekile Mhlanga so isikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba esilethelelwa muntu kameni inkomo wonke maviki
langalaphuma lendaba langalaphuma lendaba lashona lendaba langalaphuma lendaba langalaphuma lendaba lashona lendaba
ni ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Namuhla sisenyamendlovu lapho okulesiga sowesifazana obotshwe setheswa icala lokubulala usana lwakhe olulomnyaka owodwa olenyanga eziyisithupha 18 months ngoba esithi lukhala kakhulu. Amapholisa athi umsolwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili uhlala esigabeni sezimdabule kuvillage 4. Iningi likhuza umsolwa, abanye besithi mhlawumbe umsolwa ugula ingqondo. Uthi abanye bathi engaba ephethwe isimo esihlasela omama abasanda kubeletha esaziwa ngokuthi postnatal depression. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lodokotela obona ngokunakekelwa kwabantwana labesifazana abazithweleyo udokotela Mbongeni Moyo. Ngiyakwamukela uhlelo dokotela.
Ngiyabonga kakhulu mfowankomo.
Ulubona njani lolu daba?
Kukhona ukuthi abantu besifazane bengaphepha kwesinye isikhathi ingqondo ziyadungeka zigcine ngathi ziyalahleka zingasebenzi kahle. Kuyatholakala ye and then esikhathini esiningi kuvamise ukutholakala emalangeni or ezinyangeni ezokuqala nxa ingane izelwe and then kungayenzeka futhi ukuthi lowo muntu asazi ukuthi khona from isikhathi ebhebha kuze kuyefika lapho kwenzakale khona lesi siga bezikhona yini impawu ezibonisa ukuthi khona ule nkinga na. Maso kwenzakale isiga esinjalo then uzofuna ukuthi athathwe ahambe ayenziwe i-assessment. Indaba le kubonakala ukuthi khona kungabe kuphathelane nokuthi khona ubephethwe isifo lesese lokuzene postnatal depression or lokuzene. Kukhona abathi puerperal psychosis. Puerperal psychosis sikhuluma ukuthi ipuperium yistage from umuntu esanda ukubhebha kusiyabamba amaviki ayi-6.
Ungachasisa impawu ze-postnatal depression ibonakala njani?
From ukuzithwala to ukubhebha nxa umuntu esezele esephephile esethola umntwana amasonto okuqala amaviki okuqala la isithupha i-6 i-period yena leyo iba nabayibiza nge-puerperal locusen psychosis and then i-puerperal psychosis yabe kuthi umuntu ongumama ozwele umntwana and then usually uphawu lwakhona sibona ukuthi uyamala umntwana lo akamfuni and then engakhona ukuthi amlokhuze amkhubaze amlimaze ngayalo kumncelisa engamncelisi kanje into ezinjalo engamumisi yizo impawu lezi ezikhona and then umuntu ebesesuka futhi ebele lokubonakalisa ukuthi khona ule problem abantu abaseduze naye abaround bazobona ukuthi no i-behavior yakhe itshintshile neku kasalali kaziphathi kahle kagezi kakaminwele kagqoki kahle into ezinjalo yizo impawu zakhona ezinjani ezihamba phambili and le into iba nesigaba sokuthi khona kusukusela isikhathi esingaka kusiyafika isikhathi esingaka uma umuntu eqeda ukwenzani ukubhebha i-SIV esibi zakhona nge-puerperal locusen psychosis because le postnatal period nayo ine-period inesikhathi sayo.
Amapholisa athi njalo kulomunye ogula umkhuhlane wengqondo otshaye wabulala ingane yakhe eleminyaka emibili esigabeni sezakha. Umuntu ongaphilanga kuhle ekhanda kumele aphathiswe njani nxa ethe wathola umntwana?
Singathi okokuqala xa kusaziwa ukuthi umuntu kaphathekanga elokhuzeni engqondweni thina ngezomnyango wokuphlokhuzeni okuphepha kufanele sibone ukuthi lo umuntu uyelatshwa and ma eselatshwa kufanele ukuthi ayelatshwe okufike kuthini amaphilisi awaphayo abamphawona ayamguqula ekhona ukubehavior ngendlela enormal. Sukela lapho futhi siphume endabeni yokuphanana amaphilisi kukhona ukuthi khona izihlobo that eziseduze naye zime laye lowo muntu zimncedise.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo dokotela, siyabonga.
Angibonge lokhu zengifokankomo.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Sixoxa lo dokotela Mbongeni Moyo. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
shele baba amala phuma lenda
shele baba
amala phuma lenda
yesebo nkulu untungamili nkomo kuhlelo liphuma lendaba lijona lendaba kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba ele dubia masters liphethe idlala de elija ilesihloko esithi amagama ahlabayo Na umkhokheli walo ixoxa lontukameli komo weStudio 7.
Salibonani ku Studio 7, salibonani balandeli olibingelelayo u TK Dube uTumelo Kholwane jahala kumahango izalwa eplant kwami endimeni yasemculeni kutsho ukuthi ngiqale ngo 2006 ngabuya ke ngajoyina indolwane Superstones ngo 2007 sabambeka ke kundolwane ngabambeka ngo 2010 senilo Alfredo ingoma yethu yaphuma ngo 2011 ukuthiwa ngisithuthe sinjani izabuloko kundolwane ke saphunyuka ngo 2013 lapho esibuye sayenza i-collab khona lo Precious Manyonyoba sachaya uThulisi yethu saqhubeka siyidubhi ama-stars njalo ke ngo 2015 sarekhoda uMpolisi Then 2016 sarekhoda uMhleli Wazo 2017 uMumo uTshintshile 2018 Wenzangani 2019 emaphukhweni omfazi 2020 amazwika phepha 2021 adoption 2022 somthola khona ke lapho njengahlukana sami lo alilaye waqhubeka lana isayenzo kwakhe aqhubeka ke njalo futhi ke ngo 2023 makhipha inkemenke kuzothi ke 2024 leya lo nyaka amagama ahlabayo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sibest ngase South Africa. Inombolo lapho elingasithola khona ngu plus 27 78 466 26 24.
Abalandeli ubatshela waphamashi
sicela lisikhulise lisiqhatshe umalile mcimbi efana nemtshato amaphathi ngiyacelebrate noma yini sikhona lesithola kulezi nombolo engidlulisileyo siyabonga abalandeli
libata ungawukanya limusajiwa ari komu sabule mukinde morana mutira no zete musego giratela go bula wa kitira me libata munga o ganya le musadiwa ha ke ba tlile ha ke ri ke tsena go pare donga go mpili ba tuba bua ka ha ke sa fole le go tswa yo le kiri Hajiri gisa bele bokala Batu wase wase baba buwaka Nagisa poli ni huseza kibuku Hajiri gisa bele kotinya Muraji kwa jilene wabalaba Nagisa iti kieta ita Bora kali bora bukwe baka Mama jeni ene ubuata Ema jisabele hae kutipapwe Ile na
Man, Yelo ke umculo omnandi kakhulu owetubia stars siyabonga kakhulu kolu brasa kanjabulo umthembo sithemba ukeeps to be lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.